siyanazelela ukubana of course sokunomnyaka ekungela umdlalo wenguqu lapha eZimbabwe. Kungakho ke ukulungiselela ukuqalisa kwe-PSL ibubone kufanele ukubana ifake iChivuku Super Cup. Ngakho ke namhlanje amaqembu akalithile ukudlala edlalela iChivuku Super Cup. Kobulawayo eBafokeng iqembu leChikenini linqobe eleBulawayo City. Ibulawayo City liza kubulawa ukubana ingaphenduka ku-PSL lidlala ku-Division 1 ngo-2019. Inqotshiwe-ke yona nge-2-0 kuhlohle uGeorge Matshika no-Opel Chiringa ehlohlela abafana beChikenini. Kwazokuthi i-FC Platinum bona kuyibo abalesicoco se-PSL itshaye iwawa. Iwawa layo ibuya ivela khona ngale ku-Division 1 bayitshayile-ke khonale eMandaba nge-6-0 utsho ukuthi sokuhle kwaba le-hat-trick khonapho kuChivuku Super Cup ngoba uRodio Chinyengetere uhlohle 3 kwazokuthi uSilas Zongane wahlohla 2 okwathi-ke ijaha elisakhulayo uthando lenkosi Ngwenya wahlohla 1. Komunye umdlalo obukhona sigcine iqembu leyada likhokhela eleCapes United nge-2-1. Futhi-ke omunye umdlalo okhona yi-10x leBetrinot. Eminye imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto.
Bebedlala njani abadlali? Sibona ukuthi bekungelabantu abakade behlezi bebaqakezela bebanika igunya njengesukwini.
Labo abalethuba lokubabona kuma-television lakuma-online kubo-Facebook yikho lapha kade bebabona khona. Labo esikhulume labo bathi bekunzima ngoba sebejayele ukudlala kulabasekeli kodwa bayakuzwisisa ukubana into okumele beyijayele. Siyananzelela ukubana kumdlalo lapho mina ngingaba lethuba lokuyafika khona eBafokeng eChikenini ingathi iqinile kule Bulawayo City kakhulu ngehlandla lokuqala, kodwa ngehlandla lesibili hhayi abafana beBulawayo City labo besebezama sibili. Nazelela lokuthi lona igolo lesibili eleChikenini balithole umdlalo vele usufiyaphela, okuthi ukubana abafana beBulawayo City bezezama sibili. Abakaqini kahle abadlali kodwa balokuthaba kakhulu ukubana umdlalo usubuyile njalo lanxa nje kungela abasekeli.
Kusasa abantu bengakhangelela yiphi imidlalo?
Kusasa kuzaba lengezi Platinum idlala le-Triangle. IHarare City izabe idlala le-ZPC Kariba. IHerentals izadlala le-Dynamos. Kuzokuthi-ke iMamika Diamonds izadlala le-Stellenbosch. Khonapha-ke koBulawayo abafana be-Chila Moya i-Highlanders bazabe bedlala nalaba abafana abathanda lokhu abakuthi i-Twitter iBulawayo Chiefs.